unkomo ngomunye wenkokheli yakuqala abaqoqa umvukela ukulwisana lombuso wabahuquluzi benotho owawulongcindezelo lobandlululo kwabamhlophe ilizwe laze lathola uzibuse ekhokhela abansundu kanye lokumanyanisa uzulu langemva kwempi yenkululeko. Sokuyiminyaka engamathumi amabili unkomo wafulathela ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane mhlaka 1 Ntulikazi ngo-1999 ngemva kokukhokhelela ibandla lezaphu kusiyafika uzibuse ngomnyaka ka-1980 umqabuko waqhubekela phambili ezinikela ukumanyanisa ilizwe ikakhulu ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi lapho abasekeli bakhe wathukunyezwa lokubulawa. Lokhu wakwenza ngokukhulumisana lowayengumongameli uRobert Mugabe babhalelana isivumelano somanyano eseUnity Accord. Abasebenza naye abafana lomnumzana Daniel Mackenzie Ncube, yena owakuhambela iJombe edayele ephalamende ekubandla leZANU-PF, uthi ukhumbula ukuzinikela okwenziwa nkomo ngesikhathi abantu beMathebeleland lemigezi kuhlukuluzwa ngesikhathi seGugurawundi.
Ngimkhumbula ngokubabhalisa amaZimbabwe. Wayengalankhekakeshaka lawe, wayebona umuntu wonke njengomZimbabwe. Kungala ndaba ukuthi isilongo sakho ngokobani. Njalo yena umdala wethu wayezimthungameli olobuqosi esithi kumaZimbabwe kasisebenze ngamandla ukuthi sithuthuke. Ngiyakhumbula esithi nxa ufuna imali phendulela ebalane ukuthi mali litshengise ukuthi wena lima, sebenzisa umhlaba.
Isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda uthi unkomo wayemela labo abancindezelweyo.
UPresident uShamisa uqakathekisa kakhulu imisebenzi yenziwa ngobaba uNkomo nalokho akumela elizweni nangendlela aziphatha ngayo ekudingeni ukuthi lapho kungela kuthula ilizwe lithole ukuthula. Yikho kunje namhlanje ucele ibandla ukuthi liphomise umbiko onjalo kuzulukazi weZimbabwe. Sibongela impilo kababa uNkomo.
USibanda uqhubeke ethi uNkomo uyisibonelo esihle kwezombusazwe ukuthi ukukhulumisana phakathi kwamabandla akumelanga kuqakathekise izikhundla. Utho lokhu eqathanisa lesimo ilizwe elikuso kwamanje lapho inkulumo phakathi kweZANU-PF le-MDC okumele zenziwe.
Besilalo ilolo lokuthi iZANU lokhu lisho ukuthi ibe yiyo eyenza konke njalo eyenza umathanda isikhathi sonke. Siyazi manje ukuthi akusebenzi kusuka kusifisele endaweni efanayo. Xa sikhangela impumela eyaphuma ku-Unity Accord nomsebenzi wokuthanda kweZANU, le mpumela eyaphuma ku-2008 eyenziwa ngokuthanda kweZANU ingazanga kungazange kubele kulwisa kakhulu ukuthi inkulumo zingabe ngezezikhundla, inkulumo zibe ngezokuncedisa.
Omunye wabatha umhlanhlamoyo uncome umqabuko ethi ilanga lokufa kukaNkomo kumele liphiwe inhlonipho yokuba likhefu lelizwe.
Mnambonani ungaba kuhle nxa uJoshua Nkomo bengamnika inhlonipho efana lokuthi ilanga lapha afa khona laziwe ngokuthi Joshua Nkomo Day, kube likhefu ibe national holiday njengeyindidesensuba layo. Lokhu zenza ukuthi usincede ukuthi singaze samkhohlwa ngoba ngumuntu owaphila impilo ebuhlungu kakhulu, ehlukuluzwa, ebotshwa, konke lokhu esenzela thina ukuthi namhlanje sibe abantu abakhululekileyo eZimbabwe.
UNkomo waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe, wangcwatshwa endaweni ebekwa amaqhawe esizwe e-National Heroes Acre eHarare. Uhulumende waqhubeka wamnikeza njalo inhlonipho yokuba izakhiwe imigwaqo kanye lezikolo ziphiwe ibizo lakhe. Ngomnyaka ka-2013 uhulumende wabaza isithombe sikaNkomo phakathi kwedolobho lebulawayo njengendlela yokuqakathekisa umsebenzi awenzayo elizweni. Mele iT27 iseHarare, nginguGibson Bhebhe.